Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani sibukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 lwezi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho libona nje namhlanje umhlangano wesiphuma kuwo ngezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza njalo lokuthola ama solutions ukuthi angafika njani singabe lodubo lwamanzi ngeminyaka elandelayo.
Ikansili yakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki.
Indwendwe zezimota ulokhu zibona lapho yabe izwakale umkhosi ugarashini nje lamafutha. Indwendwe lokhu ziqhubekela zisiya phambili. Abakhona silukuze kube late izinto ngokungama-8 uyathola izimota lokhu ezilayinile. So akukabi lotshintsho lokhu siya phambili hlupha indaba yamafutha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane leziphathamandla zeMozambique eHarare behlaziya udaba lokwengezelelwa kwesilinganiso samafutha ezimota atholwa eZimbabwe avela kulelo lizwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokutshabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esiphahile elizweni. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ikansili yedolobho lakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo oluthiwa ngesilungu i-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi ikakhulu aphuma ezambuzini zingadabuki zigcine zibangela ukuqhamuka kwemikhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Lumbiko uvezwe ngumanjinela wedolobho lakoBulawayo, umanjinela Mesincube, emhlanganweni ohlanganise abekhansili yaleli dolobho lezakhamizi wokubonisana ngodubo lwamanzi. Umanjinela Ncube uthi ngenyanga edluleyo kube lezehlakalo ezingaba inkulungwane lamakhulu amahlanu, 1500, zokudubuka kwempompi ezithwala amanzi angcolileyo, ikakhulu aphuma ezambuzini. Ukhansila Mlandu Ncube obemele umeya wedolobho kulo umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi njalo aqhubekele phambili ngokuhlanzeka.
Lolu ludubo lobuhlungu sibi lokuthi abantu bakoBulawayo kabala manzi kungenxa yezizathu ezithize, ukwehluleka ukwenza indaba yezambezi pipe legwayishangani demu ngohulumende, njalo lo mumo womkhathi, njalo lamakhethi kuyadidanisa. Kodwa siyazama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziwagcine kuhle. Yikho libona nje namhlanje umhlangano lwesiphuma kuwo ngezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubo lwamanzi ngeminyaka elandelayo.
Umabhalane wekhansili unkosikazi Sikhangele Joe uthi idolobho libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuba uZulu engatholi amanzi malanga onke.
Amanzi khathesi emadami ethu aselamandla amalutshwane, kungakho-ke sokumele sivala amanzi okwensuku ezintathu sibe sesivula ezinye insuku ukwenzela ukuthi amanzi la asithathe until isikhathi lapho izulu elizakuna khona. Njalo okunye okusenze kwaze kwaba zinsuku ezintathu yukuthi ukoma lokhu kusithole idamu lethu esijayele ukulisebenzisa ele-Criterion i-Rota Reservoir lilalo liphansi kungenxa yokuthi ukupompa kwethu amanzi kuba kuphazamiswa yikuphela kwamagesi kwesinye isikhathi, ngoba loba silawo amalayini awezivesi a-dedicated ivesi yayisitshela ukuthi ilizwanisela amagesi silijuse sehlise indlela esipompa ngayo ngoba amagesi abe sesilela.
Unkosikazi Joe uchaze ukuba idolobho selisalelwe namanzi angaba yisilinganiso samachumi amane ekhulwini.
Khathesi amadamu ethu aku-37%, lobe ku-37% amanzi amaningi abe esensiza aphanxema kudala woma umzingwane la kusasa ngezwa nje kuthiwa sokumile sokomile akuselalutho emzingwane kusebenza incosana so yikho kuyabe sekusehlula ukuthi sibalanse ukuthi silethe amanzi enelayo ngoba amaphayiphi ethu asuke emadamu wonke lawo
okwamanje kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni ikhansili isivalela uzulu amanzi okwamalanga amathathu kumbe adlulayo kusiya ngokuthi kulamandla kagetsi adonsa amanzi esuka emadamu kumbe hashi abohlangothi olubona ukuphathisa nxa kuthe kwaqhamuka ingozi yomlilo kumasipala wakobulawayo sebesehluleka ukuphathisa ngezikhathi zengozi yomlilo ngoba amatanka athwala amanzi lawo ayasilela ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlanganele esiphathamandla sikahulumende weMozambique uMnumzana Kgaso Mesquita eHarare lamhlanje becubungula udaba lokwengezelela amafutha epetulo avela kulelo lizwe ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwawo elizweni. UMnumzana Mesquita othi uthunywe ngumongameli weMozambique uMnumzana Philip Nyusi ubikwa esithi umongameli Mnangagwa wahlangana lomongameli welizwe lakhe emhlanganweni eRussia kanye leBotswana lapho abalolonga lolu daba. EleZimbabwe lithola amafutha afika i-1.6 cubic meters ngomnyaka kwele Mozambique njalo inani leli likhangelelwe ukukhuphuka liye ku-2 million amafutha la athwalwa zimpompi ezisuka eBeira zisiya eFeruka zicine edolobheni eHarare eMsasa. Ukuze sizwe ukuthi uhlupho lokusilela kwamafutho epetulo luthinta njani umphakathi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyebulawayo Progressive Residents Association.
Isimo samafutha kwelakithi kukalindo nehluko akulajintsho lukhona. Indwendwe zezimota ulokhu uzibona lapho eyabe izwakale umkhosi ukuthi garage ilindeli lamafutha. Indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili. Zaba khona silukuze kube late even noma ngama-8 uyathola izimota lokho ezilayinile. So akukabi lotshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha. Okunye okukhweza lezi ndwendwe yikuthi ingabuya namhlanje sokulohlupho lokuthi isidula ifuel asithi buyile namhlanje sokumele ukuthi ngihlale ngilayina ngoba akusavuma ukuthi ngigcwalise imota ngizathela mhlawumbe i-5 liter ngihambe ngendlini kuphela sasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina ngezindlela yikho kuhlala kusiba lendweni ngoba vele iyashota plus nxa ibe khona kuyavunyelwa silokhu ungathela but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise itenki. So abantu bethela khona oko kuyimbidyana nje ukuthi ahambe. Njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda i-cash kuyabe kungekho lokho esithi yiswayithi lani. So intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo abantu abaningi abasenelile.
Siyamuza njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni. Ithemba ukuthi inhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono?
Siyamuza siluyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekukhuluma kanjalo but kakutshengisi isayini yokuthi kuzayenzakala lokho ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende okwafuna ukuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha but esithi uyakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani kakukhani lokuthi ngabe yehlisile leyo ntengo ngoba ngikhe ngithi ngizama ukunanzelela ngabona ngani ilitha iyehle phose i-15-20 cents ngangibala imali yakwethu lesithi RTGS.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz.
Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC lisola ukubuzisiswa okwenziwe umphathintambo we-ofisi kamongameli umnumzana Joram Gumbo phezu kwamacala enkohlakalo ngomvulo i-Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa engazabotshwa. Ugumbo ubuziswe lugatsha lolu olumethese icala lokungethembeki phezu kokuchaphaza imali edlula izigidi ezingamachumi amathathu i-$337 million. Ugumbo kazange yavalelwe esitokisini osekudale imibuzo phezu kohlelo lwekhomishini yeZAC ethi ilwisana lenkohlakalo phansi laphezulu. Igqweta likaGumbo umnumzana Selby Watcher ubikwatshele intatheli zindaba izolo ukuthi uGumbo kazange yabotshwe kodwa onozindaba yibo abakhwezele lolu daba. Imizamo yokukhuluma lo Watcher kunye lomgcinisihlalo weZAC unkosikazi Lois Matanda Moyo yehlule ngoba incingo zabo bezingaphendulwa. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube othi uhulumende ubevele evala amehlo uZulu.
Esikubonayo yikuthi iZANU PF uhulumende wehlukene phakathi kulalabo abafuna ukuthi kulwe lobusela, kulabo abafuna ukugcina ubusela, abo busela abasayibabalamandla abasanqobayo ngalesi sikhathi. Akukabi namandla esiwabonayo kuzethi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kusadlalwa nje okwamanje.
Manje nxa ukhangele ubona labo asebeke babotshwa bakhululwa ngabantu abaseduze lo mnangagwa na kumbe ngabantu abalamandla ukwedlula yena umnangagwa?
Kuhlangene kulabantu abaseduzane naye ngokuba njengomuntu ofike ngo-1980 embusweni akungeke umangalise ukuthi uyazana lamasela wona lakhona abuleli lizwe. Kuyazakala umgabe wayekwazi lokho, umhlaba wonke uyakwazi ukuthi phezulu kuhulumende kugcwele amasela. Akukhulunywa yithi nje kuphela abantu kodwa babehlala umgabeni njengoba ngisiwa esithi kule-corruption. Umnango kuyakhula umuntu kule-corruption, lathi siyakwazi ukuthi kule-corruption. Okuseleyo ukuthi kubotshwa abantu bagconisiswe iphele i-corruption. Kube sekusiba labanye-ke asebaba lamandla kakhulu okwedlula uhulumende, olokho kuyakulinganiswe njenge-South Africa kuthiwa i-state capture. Abantu labana banemali abasapota iZANU PF ngezimali zokukampena, abakwazi ukusekela labo abanamandla ngezimali zokusebenza. Labo bantu sebenamandla okokuthi bayenelise ukuqhubeka betshontsha ngokuba sebekhontrola amapolisa, bakhontrola i-prosecution, bakhontrola i-politics yelizwe, benjalo bengo-businessmen. So zimbili lezi zinto ozibonayo phakathi zisenzakala kuhulumente.
Kulokwehlukana kwembono kubandla leZANU PF kulalabo abathiwa i-G40 labela cost, kunga kudlala ndima bani kudaba lona lolo lwenkohlakalo?
Na lukhona, kukhona okungenzeka, kungenzeka ukuthi abe G40 laba babekhona belamandla ngalesiya sikhathi babotshwe nje kuyindlela yokubathwalisa nzima esingathi kucelezi political persecution. Abantu bakhona bangagwetshwa ngoba phela sikabe lobufakazi bokuthi laba babotshiweyo kumbe bavela ku-G40 kumbe noma yiphi inhlanga yeZANU PF balamacala.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo bexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane phakathi komumo wozomnotho ongamanga kuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Asingakayi esigabeni silandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Salva Kiir wele South Sudan usevumelane lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar ukuthi baqelise umbuso wabo omanyano okwenyanga ezedlulayo ezintathu i-100 days. Umthethwandaba waphezulu wakwele Israel ugcizelele isinqumo sokuxotshwa kwesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch u-Omar Shakir wesizalwane seMelika. Zulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuchabalala komnotho oqhubekayo lendlala ebhahileyo elizweni. Intengo yokudla lempahla ezitshiyeneyo ikhuphuka amahlayana ezitolo njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi abantu bahola imali ephansi ikakhulu abasebenzela uhulumende. Ukuhlaziya loludaba, uNtungameli Nkomo Studio 7 xoxe lomeli webulilima West ePhadale lePhalamende uMnumzana Dinga Muzi Phuthi olilunga lezanu PF endawonye lelunga leMDC uMnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Umumo osusenzakala eZimbabwe usufana lengubo liyana esigugile esidabuka ngapha itirwe ngawuthi uyayidonsa idabuke ngapha roye ngapha. Kuyatshengisela ukuthi uhulumende wezanu PF uhulumende kamnankagwa usehlulekile ukuthi alungisise inhlupho zabantwana bezimbabwe. Unguhulumende yebo kambe esithi thina wangena ngendlela engayisiyo funa yikho esehluleka lokuthi alungisise indlupho ezikhona elizweni. Unguhulumende ongela clue, unguhulumende ongakwaziyo ukuthi aqalise ngaphi esiya ngaphi. Ngoba eqinisweni lize leli lifuna ibukhokheli obaziyo ukuthi uhlupho bungaphi. Ngoba sikunanzelela ukuthi silohlupho esingathi thina ngolobukhokheli. Uhlupho sidinga umaneja, unguyoza maneja economy abekwazi ukuthi nxa umumo usunje kumele sibambe ngaphi. Yikho ke nguhulumende lo khona sibone ngazathi ke kala clue akwazi akwenzayo. Yikho ke kulusizi kunzima ke ukuthi abantwana beZimbabwe sizahlala lokho esihlupheka kanje kuze kube nini.
Mnumzana Phuthi, nansi indaba uyathi ubaba uNdlovu uthi seliphelelwe ngamaqhinga.
UNdlovu uyakhuluma lapha kodwa asuka kukhohle uNdlovu ngokuthi nxa esithi uhulumende lo wangena ngendlela engayisiyo sekhohliwe lapho esasikhona sonke nilaye sikuthakazelela ukuthi aluba kungenzakala ukuthi kube lokuguqulwa kobukhokheli. Wonke umuntu nxa kuyikuthi wayesesithi isikhathi sokamgabe sesenele akutsho ukuthi wayesitsho ukuthi umongameli kube ngumuntu ofunwa nguNdlovu yena ngokwakhe. Kutsho ukuthi ke lokho kwayenzakalayo kubuya ngama-elections ukhetho yikho okwasinika ubukhokheli silabo. Number one. Number two, ngamangale mina nxa nsizwa abantu besithi uhulumende kamnankagwa sehlulekile. Sehluleke kwanini kanti njengoba layo 2 years ingakapheli? Ukuthi livele sithi kube sokwenziweni okudlula okukhulu kangako sokwenziwe nguhulumende lo. Ikuthi nje sengananzelela ukuthi i-politics ezombangazwe zenza abantu bahlale bekhangele eduzane lapho abakhona. Zehluleke ukuthi bakhangele kwezinye indawo ukuthi sokusenzakalani kumbe sokwenziweni nguhulumende lo. Okwenzakala kathesi mayelana lezomkhonomi izinto esasivele sizazi ukuthi kumele zenzakale. Yibuhlungu obumele bube khona ukwenzela ukuthi kube lempumela enhle yalokhu sonke sikukhangeleleyo.
Uyamuzwa babu Ndlovu umhlonitshwa lapha uthi hayi basafuna isikhathi.
Isikhathi balaso, isikhathi basiphiwe. Sizananzelela ukuthi kakukho okutsha okungabuya lo mnankagwa kathesi. Umnankagwa bevele ekusystem. Nxa sithi zanuPF sibala bona umnankagwa. Osuke kwenzakala sithe thina driver usuluphele phuma ke utshayela uhindi la osanda kuthatha ilayisensi. Kanti liphutha elikhulu esalenzayo lona leliyana. Ngoba umnankagwa ukhani ngani ngala clue lokuthi alungise i-economy yelizwe leli. Nxa sikhuluma ngama-austerity measures sikhuluma ngokuphanana isikhathi. Akumelanga phela nxa kubuye umalukazana omutsha ekhaya kumbe umkhwenyana omutsha ekhaya abantu baqalise ukugula isihudo, abantu baqalise ukuyalala ezibhedlela, abantu baqalise ukufa ekhaya. Kutho ukuthi kuyabe kubuye umthakathi. Thina besesithi nxa kulungisa ukuthi i-economy ibe ngcono lapho mgaba asishiya esikhona akumelanga kube wesi kulalokho. Ngoba kathesi sokuwesi kulalokho umgaba asishiya sikhona. Liphutha elikhulu esalenzayo ukukhipha umgaba. Umgaba wathi isinkwa siyi-90 cents namhlanje isinkwa sisithenga nge-$15. Bale agreement yabo abayenzayo phuthi ngale kwezanu PF yokuthi sasiyi-90 kumbe 80 cents i-US dollar kathesi yibhondi. Asikhangele ama-salaries. Ama-salaries alokho bona bo 500 bond, 600 bond. Lesikhathi sikamgaba yayi $500. So ukuthi ukuthi imali iyehlile more than 10 times, yikho abantu bangasenelisi ukuphila. Thina sithi kasilungise ninike sifakela ama-austerity measures, kodwa abantu bangahlupheki ngoba nxa kuthiwa kuyalungiswa kusakhiwa kuyakhanya phela ingqubela phambili improvement, ukuthi hayi laphana kuyakhiwa yebo kambe badilizile bathi bathi sebeqalisa ukwenza lokho. Kodwa-ke okwezimbabwe kakukhanyi ukuthi kulento elungiswayo.
Ukuxotshwa kwabodokotela akade bekhalale umsebenzi babaphuthi, ubona kuyinto elokuhlakanipha yini phakathi nxa sikhangela ukubana odokotela bavele bayasilela elizweni?
Kule misebenzi eyakhethwa ukuthi nxa ungena kuyo uyefungiswa, ifanana le misebenzi ekwezomvikela, le misebenzi ephatha impilo zabantu efana nabodokotela lamanesi. Pho ke nxa uzathola umsebenzi olesifungo uzifika labantu asebefuna ukudlala ngempilo yabantu ngenxa yemali, kutsho ukuthi okwakuqala odokotela baqamula isifungo ngokungenzi lokhu ababefunge ukuthi baza kwenza.
Hello, ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webulelima West edalele ephalamende njalo elilunga lezanu PF. Ubexoxa ecingweni endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu webandla le-MDC belontungamile inkomo weStudio 7. Umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency uveza ukuba abantu beZimbabwe abaningi bakhangelelwe ukuba lempilo ende leminyaka nxa kuqathaniswa leminyaka edlulayo. Lumbiko wethulwe emhlanganweni oqoqwe ngabeZimstats eHarare lamhlanje. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Ekhuluma nendaba yezindaba ngemva kokuthula lumbiko, umkhokheli weZimstats uMnumzana Thaguma Mahunde uchaphe kabanzi ngale mpilo yende esikhangelelwe ngabaningi eZimbabwe.
Patients, we are expecting life expectancy to increase.
Sikhangelele ukuthi impilo ephilwa ngabantu ikhwele isuka kumnyaka engamashumi amahlanu lasitshiyagalombili isiya kumashumi ayisithupha lasikhombisa kubobaba, kuthi omama abazaphila kusukela kumashumi ayisithupha lanhlanu kusiya kumashumi ayisikhombisa lane. Impumela yethu iveza ukuthi abantu abasabelethi abantwana abaningi. Umahunte uncumele iZimbabwe ngokuba lenhlelo zokwelamisa kuhle imuli ezamukelwa ngabantu abaphatheke kizo ngokugcweleyo.
A growing population and a declining.
Abantu baza kuba baningi, kuza kuba labantu abalutshwana abaphila ngoncedwa ngabantu, okuyinto enhle kumkhonomi wethu njengelizwe. Kodwa ingcwethi ezicubulula ngokuphila kwabantu ziya kulandela lokhu zithi uphenyo lolu aluvezi iqiniso elipheleleyo. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Mlindilo Mancitshana.
Angivumelani lakho ukuthi i-life expectancy kumbe impilo ephilwa ngumuntu eZimbabwe iyengeze iminyaka okuya phambili, ngezizathu zokuthi ukuze iminyaka yethu yengeze kumbe siphile okwesikhathi eside kufuna umumo womnotho nawo umi kuhle, abantu lapho abathola khona indlela zempila kahle ezinhle. Lokhu akuhambelani lesikubona eZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe kwakathi silifile, ilizwe kwakathi silifahlakele. Abantu abaningi abayenelisi ukuthi bathole into engenza ukuthi baphile okwesikhathi eside. So lokhu angiboni kuyinto ehambelana lokwenzakala eZimbabwe, akuhambelani lendlela esilayo kathesi eZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Nkosi yaphasibindina othi ilizwe kumele lungisise ezempila kahle ngoba indlela abantwana abancane asebesifa ngayo yethusa.
Lolu phenyo angikwazi ukuthi lwenziwe ngaphi, because le study le angiyikholwa mina, ngoba ma ukhangele kupopulation abantu bakithi abaningi sebesifa bebancane, because eZimbabwe ukudlula 45 years is now a big achievement. So for them to say life expectancy is expected to increase, I think before we even talk of life expectancy of adults, we should look at the concerning numbers of infant mortality. Abantwana bayafa kakhulu. Abantwana, we have about 3,000 babies dying every year. So I think we should start there before we celebrate ukuthi adults aphila kakhulu, even though I don't trust the efficacy of these findings.
Phansi kophenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2012 okwamanje, inani labantu eZimbabwe lifika kuzigidi ezilitshumi lanhlanu, i-15 million.
izinto siyazise ukuba isilungele uhlelo lokubala inani labantu abazayo bezezimbabwe ngomnyaka ka-2022 isithi izakhangelisa ukuba bangaki asebephumile elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Iqembu elabunjwa ngenjongo yokuzilibazisa lokuxoxisana inkundleni yokuxhumana ebulenjini be-inthanethi eFacebook elema-Cox Women's League selisungule umkhankaso wenhlelo zentuthuko ngenjongo yokusiza izibhedlela lezikolo eZimbabwe. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba ngokugcweleyo weseJohannesburg kwele South Africa.
Omunye wabakhokhela iqembu lema-Cox uNkosazana Endiphiri uthi ngesikhathi bevula iqembu leli injongo bekukulibazisana bezixoxela indaba ezibakhathazayo. Uthi ngemva kwalokho bananzelele ukuthi ziningi izinto abangazenzela umphakathi ekhaya, ikakhulu njengoba iningi labo besemazweni lapho isimo sezomnotho esisasengcono kulasekhaya.
Okokuqala sine-project yama-school shoes lama-socks esiyethengela abantwana abaseZimbabwe, siwanikeza izikolo for especially abantwana ababuya kuma-disadvantaged families and then labantwana futhi aba-affected by HIV and AIDS. Secondly sine-project yempahla se-second hand clothes from ama-friends ethu then siyazidistributha lazo mpahla futhi lapho kuma-communities aseZimbabwe aludingayo lolo sizo.
Omunye njalo wabakhokheli baleliqembu uNkosazana Samukele Mpala uthi sebeqalile ukwenza imicimbi etshiyeneyo bedinga leyo mali yenhlelo zabo. Ngokusebenza ndawonye labanye babo abaseNgilandi uthi sekutholakele imitshina yokusebenzisa ezibhedlela, ngakho sebephakathi kokuqoqa imali yokuthwala leyo mtshina isiya ekhaya. Uthi kuvike phelileyo benze umncintiswano wamaqhathanzipho omama beqoqwazana ngobuhle ukugqoka lokunyathela kuzwakale ngenjongo yokuthola imali yehlelo zabo lezi.
Zi-organizele event njengama-Cox admins ukuraiza imali yokuthi sithwale i-hospital equipment siyisa koBulawayo. Siyabonga kakhulu ngababuyile kuzosixhasa, sibonga isapoti, sibone isapoti eningi.
Nkosazana Sibhethangani Ndlovu ngomunye wabangena umncintiswano wamaqhathanziphola.
Ngiyajabula ukuba i-first participant yami kuma-Cox. It means a lot to me, kugqugquzela ukuba ngumama ukwazi futhi ukuzimela as a business woman njengabomama. Ngifunda into eziningi ukuhamba nje labomama, ngifunda into eziningi abazifundisayo kule group yema-Cox.
Nkosazana Phiri uthi ezemfundo baziqakathekisa kakhulu enhlelweni zabo lezi.
Ama-functions lawa, they will be ongoing until sithole imali esiyifunayo ukuthi silethe le equipment, njalo nokuthi sifone ukuthi sisponse ama-projects ethu nala njengama-school shoes. I-target yethu bekuyikuretha 1,000 pairs of shoes, le-1,000 pairs of socks. Izikolo eziyi-4 ezikoBulawayo, 1 seKezi, 2 seKholotho, and then 1 seGodini.
Abesifazana laba bakhuthaza osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele Mandebeleni ukuthi babaxhase ngakho konke okungasiza nokuthuthukisa impilo yababhekane lobunzima bezomnotho eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho, sigqibele uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. I-Council yedolobho lakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza sikhathi sinye oluthiwa ngesilungu yi-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki. Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangane labeMozambique eHarare lamhlanje behlaziya udaba lokwengezelelwa isilinganiso samafutha ezimota athwalwa yilolo lizwe evela eBeira esiya eZimbabwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuchabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esibhahile elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngelichiya kuStudio 7 Live Talk kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngo-6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.